amagetsi asehlale ngekho vele asehlale ngekho angahamba abuyi kwesesikhathi abuye busuku vele emsemabhizinisini abantu batshona behlezi ikakhulu kuproductive sector kulaba bezi-retailing kungcono ngoba uyanelisa ukuthi ulayithi idirector lilayithi amalayithi abantu bangene bathenge libhale ngezandla ama-cashbook lihambe kodwa ku-productive sector akunanto eyenzakalayo kwaba-weldayo akunanto eyenzakalayo akunanto ongayenza engekho so sikhangalela ukuthi sethi sicabanga ukuthi uhulumende kumele ayenze imizamo kumbe adeclare i-state of emergency sizile ukuthi sokule-emergency kubonakala ukuthi kungenziwani ngoba nxa kunje so i-economy yaqhubekisiwa and ngeke ivuke futhi
ye wena njengosomabhizinisi ngathi akutshaya kanganani amagesi khonapho nxa engekho
akuna production so akunanto yenzayo nxa sisenze sizama ukukwenza vele akusebenzeki imitshini esisebenzisayo isebenzisa amagesi so vele akula it's a non-starter ungazi ukuthi uyasebenza nge-generator i-generator iyakutshaya layo indleko zayo ezokuyimaintaina lokuyidumisa
so ligcina lisenzani sibani
hayi kuhlala abantu bahleli ahambe emandala apha abantu bahleli batshona bedlala i-draft akunanto abangayenza and yikhokho lokho kukhona ngaphandle kokuthi uhulumende aze athi abuyele plani kumbe kuthiwe kwabantu kabahlale se kube lomhlangano wokubonisana ukuthi kungenziwani i-private sector lohulumende ngoba lokhu kukhanya kuyehlula